Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtawazo mkese la mge la kumsakazo wa Studio 7 na mtanje wa mbulo Taka 13 mbakazo 2018 Ika malame mkip stuwe Enda benze tu na mtanje Iba nda leza nopio flika ngelule ukuti Liza kuya mtito ndawa la mta Kuya pigiza utaba lo kubimba Kumonga meni emaso mnaka kwa ukuti Atate mizikunda sa monga meni
Wila masalanje so Kaadula Kaadula kukatuchwana mbwone ngani Ebe Kenya kuphela last year or the other year yilo lesende kumbulaye laphumele layo
ilizwe leZimbabwe linanza usuku lwamaqhawe ole Heroes Day
bakhona abanye abangazange ba uthole umvuzo wokuba ngabantu abalwelwe waba ligama nje ukuthi ngahambe liphile
abantu abambalwa bathi abantu abaningi bathi kuyethusa ukwenziwe libutho eHarare Elisanda kubulala abantu abambalwa.
Ngesikhathi sombuso kaMgabe, sike sakubona lokhu, ikakhulu ngapha kweleMandebele. Ngabe sesizwa sikubona kuma TV, kuyesabeka kusikhumbuza into emangalisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla lezanu-PF likhangelelwe ukuthi liza kuya emthethwandaba lamhla ukuyaphikisa udaba lokuvimba umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi athathe isikhundla sikamongameli. Umnumzana Mbunyaradzi Paul Mangwana unobhala wezemithetho kubandla leli uthi balamagqwetha alitshumi lambili aza kuya emthethwandaba. Umanyana we-MDC Alliance uphikisa okwedulwe iZimbabwe Electoral Commission ethi uMnangagwa nguye owanqoba kukhetho olusanda kwenziwa. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Job Sibanda igqwetha elizimele lodwa elithi kunengi ungaphuma emthethwandaba we-constitutional court.
UChamisa bathi bona bafisa ukuthi i-court ithi uChamisa nguyowina ama-elections. Nxa kuyikuthi kwehlula i-court inalifya ama-elections lawana imisibiza kamanye ama-elections amandla inyanga ezimbili zingakadluli. So ikhona lokho okungenzakala kumbe icala lilashwe akulokunye kwesine
wena ke njengegqwetha sibili kubona ngani pho kungaphumani wena
well singazi I'll tell you ukuthi into enjalo vele amacala nje so kalula kalwe kukalutshwana mbone ngani ebe Kenya kuphela last year or the other year yilo lo tende khumbulaye laphumele layo asonto elula abantu bangaze bakhangelele ukuthi kumbe njengoba sesimangele sokusitsho ukuthi hayi ingxenye ikhodi izavumelana lapho ziningi izinto icala lingalashwa nje ngesizathu sona lesi sokuthi bayahlulekile ukuseva amaphepha ekhwekhwe lapho kade kumele bayaseve khona lilashwa icala ngenxa yakhonokho engxenye kuvele futhi amanye ama-technicalities amaningi-ningi angavela angayenza ukuthi icala lilashe lobu fakazi futhi bona lobo buyabuye bethebe ikhodi labo kungenzakala ukuthi ikhodi i-ATI thina ubufaka lo ubufakazi lobo elibukele buletha siyabubona yi kodwa thina kabusisuthisi kasiboni ingani loba izinto aluba kuthiwa ziyenzakala ngendlela lina elitsho ngayo kwakuzaba le results eyehlukeneyo asiyo nto elula kulo msebenzi
umnumzana Job Sibanda ligqwetha elizimele lodwa sixoxe laye ekobulawayo ezinye iingcwethuko zombusazwe zithi udaba oluphanyukwe umanyano we-MDC Alliance emthethwandaba ngempumela yokhetho olusanda kwenziwa lulakho ukuvumelana lokwethulwa iZimbabwe Electoral Commission iingcwethi lezi zicabangela ukuthi lokhu kungenziwa ngenxa yokuthi umthethwandaba ungabe ufisa ukuthi kungabe lodlakela kwezombusazwe kwele Zimbabwe ubathabile Masuku usethulela lolu daba
Omunye walabo abalombono lo ngumnumzana Bakla Tambo ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa
okuzakwenzakala ukuthi e-constitutional court ubaba uChamisa le-MDC Alliance awasoze benqobe okuzakutsho ukuthi ubaba uMnangagwa ngemva kwe-constitutional court izizwile udaba lawo uzagcotshwa abe ngupresident weZimbabwe ubaba uMnangagwa kayifuni le singathi i-run off ngoba u-2008 wabafundisa kakhulu ukuthi i-run off ayiwineki kalula kanjalo akula muntu ozabezamncedisa ekukhankaseni ubaba uMnangagwa so yikho ozakwenzela ukuthi i-run off ingasoze ibe khona ngenxa yokuthi i-run off nxa iyakuba khona izakuba lobudlwangudlwangu obukhulu kakhulu
Umnumzana Dumisani Nkomo uvumelana loTambo esithi ibandla leZANU PF galifisi ukuthi luphindwe ukhetho lolu.
Bengahlosa ukubane kube le rerun ngoba lokhetho njalo. Bona zani lokhu nganqede kakhulu uJamisa ngoba ngaba lethuwe lingcono ukuthi anqobe. Esikwe sabayo kuphela ukuthi ngaba le rerun ofenxa yokungaqina sokulo kulakela.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le Central Committee kubandla leZANU PF njalo engomunye wabanqotsiweyo ekhethweni oludluleyo uthi izikhalazo ze MDC Alliance azimanga kuhle uthi bahle baqala ngokusola umnangagwa kulokuthi basole iZEG uthi kaboni ukuthi idale lizakhipha impumela efiswa ngumanyano we MDC Alliance
izikhalazo zabo zonke ngibona anda azimanga kahle ngoba bahle bavele baqala ngokuthi kona bakhombele umkhokheli wethu baba uEmerson Ndambuze Mnangagwa waba yi-first respondent. Kukanti-ke laye ubaba uEmerson Ndambuze Mnangagwa ebengumdlali wenguqulo ebidlalwa yokhetho lweZimbabwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sipho Masina uthi uzakwamukela loba yisiphi isinqumo sedale ngoba kafisi ukuthi kugcine kusiba lobudlwangudlwangu.
Umbono wami bengiyukuthi samukele anything okukhulunywe yi-court simove on ngempilo zethu because sifuna ukuthula ngoba indaba ze-rerun siyarespond ukuthi kuyagcina abantu sebasilwa so kulabantu abafayo sikhulekele nje kuphela ukuthi yena lo oyabe efakiwe ayenze izifiso zabantu.
Umumo okhona phakathi kukaZulu ngokwesaba njalo iningi labantu alisakhululekanga ukukhuluma. Impumela yedale ikhangelelwe phakathi kwamalanga alitshumi lane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBritani zilengqondo etshiyeneyo ngodaba lolu. Asizweni umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda exuqa labanye babo.
Umnumzana Chamisa uthi lobufakazi bokuthi waqilwa kumpumela yokhetho olusanda kwenziwa yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission iZEC uthi amavoti akhe anikezwa umongameli Emerson Mnangagwa. Unkosazana Arthur Moyo uthi kakuvuma ukuthi umnumzana Chamisa wanqoba kukhetho lukamongameli.
Chamisa wadliwa kakhohlwe nje ngalokhu nje asikhohlweni noma iZANU yarigla yebo they say that but okusalayo okukhona ukuthi asimuveni oni sikhohlwe kuzabonakala after 5 years ukuthi kwenzakalani. That's when maybe okungasiwana khona emakhoti again ma ingarigla futhi iZANU cause manje ayi asikhohlweni vele.
Umnumzana Thabani Sibanda uthi omantshi bemthethwandaba weZimbabwe bakhethwa nguhulumende weZANU PF ngakho-ke kakubona ukuthi kuba le mpumela yomthethwandaba engaguqula okwethulwe yiZEC.
Mina ngibona ngathi iMDC loChamisa bazichithela isikhathi ukuthi bethathe udaba lolu beluse enkantolo bengaze befuna amagqwetha ayi-50 okusalayo amamantshi lawa ngaseZimbabwe ngaweZANU PF ekugcineni yibona abazothatha izinqumo ngalolo daba.
Abanye bathi omantshi sebesebenza bekhulekile njalo sebezimele bodwa lokhu kwasuswa esikhundleni owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owayebancindezela. Umnumzana Alex Ndebele ngomunye wabo.
I-judiciary okwakathesi isizimele ayiseyiyo liyana ekamgabe esiyibonileyo. Sizibonile into eziningi zisenzakala abantu bevunyelwa ukudemonstrata besenzani konke nje kuhamba emakhothi amakhothi sipha izinqumo ezingalabhayasi. Ile themba ukuthi okuza ukuthi kuphume ku-concord yikho isinqumo esiyabe silemfanelo.
Ingcwethu zithi ubufakazi obethulwe umkhokheli we-MDC Alliance abujulanga okuthi umthethwandaba we-Constitutional Court ulakho ukulahlela khatshana lolu daba. Kodwa-ke umanyano we-MDC Alliance uthi balabo ubufakazi obuzalahla phansi uMnangagwa. Iningi labantu lethi sebekhathele nezombusazwe njalo sokuqakathekile ukuthi izwe lilungiswe impilo iye phambili. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 lagu 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqweni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ilizwe leZimbabwe lamhlali nanza usuku lweHeroes Day kulabanye abathi bayahlupheka okumangalisayo ngenxa yokuguguteka komnotho. Bathi akula sizathu sokuthi bananze usuku lolu ngoba bathule nzima ngokudingela abantwana babo ukudla. ELeZimbabwe linanza usuku lolu mnyaka yonke ngoNcobakazi. Sixoxele lonkosikazi Priscilla Ndlovu, omunye walabo abalwa impi yenkululeko.
Kumele abantu ukuthi bayithakazelele. Amazwe wonke insuku ezinjengazona lezo bayazithakazelela. Ukuthakazelela kungabe kuyini okwenzakalayo kodwa kakwesuli ukuba yithi kwethu. Kumele sihlale sikhumbule ukuthi savela ngaphi. Ukuze labantu abeza ngemva kwethu abantwana bakwazi ukuthi kwaye kwaba le ndaba enjengayona leyo.
Nxa sikhangela lawe phela kungani ezempini lezi uyakwazi ukuthi wawangenangena mpijana. So nxa sikhangela khonoko-ke wena kuzwisa njani enhliziyweni yakho isimo esikhona lamhlanje esabalabo abalwa impi yenkululeko?
Kubuhlungu kakhulu ukuthi bakhona abanye abangazange uthole umvuzo wokuba ngabantu abalwela inkululeko, waba ligama nje ukuthi ngahambe empini. Kube sokusiba lalabana abanye abakhona abatholayo lalamhlanje balokhu bethola bazizwa bengamaqhawe ngenxa yokuthi bahlezi kahle. Abanye bayadubeka.
Nxa sikhangela wena kodwa uzwa njani enhliziyweni yakho sibini?
Mina ngibonga abazali bami, ngibonge le Nkosi umlimi umkholwa kuyo ukuthi yangiphathisa. Loba ngingatholanga lutho kodwa ngazizamela ngama amandla ukuthi ngize ngibe lapha engikhona. Kodwa ngingatsho futhi ukuthi bakhona abanye babe kulesiyana isteji sokuthi loba babengaze bezame njani bengelancedo babengasoze babefike lapha engikhona kumbe lapho kulabanye. Ngitsho ngalokho singakhohlwa ukuthi abantu abahambe empini bayalwela inkululeko. Abanye babevele besuke bengaqedi isikolo kodwa bengaqedanga bafika kwenye indawo. So labana abantu abathi bevela le bekwazi ukudukula umbhobho balwa sibile egangeni kodwa kusilela khona kufana ukuthi bakwazi ukubhala lokuzimela lokuthi badinge imisebenzi kwenye indawo. Nanko abantu beZimbabwe ngabantu abafundileyo, yikho okwenza ukuthi bakhanye besalele emuva lokuthi bacilibezele nje ngurhulumende labanye ababebakhokhela. Kwakusalela khonaphana ukuthi kabazange bathole isikhathi esihle sokuthi baphakanyise bazithuthukise.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngomunye wabalwa impi yenkululeko. Sixoxe laye eseseyatli eWashington khonapha kwele Melika. Abantu abaningi bathi lokhu bethidibele ngokwenziwa libutho leZimbabwe National Army elibulele abantu abayisikhombisa eHarare ngesikhathi kulabanye abakade betshengisela besola iCommission yeZimbabwe Electoral Commission ngokuphuza kwayo ukwethulela uZulu impumela yokhetho lukamongameli. UGibson Pepe usethulela lolo daba.
Abanye abantu bathi lesi senzo siwakhumbuza umbhuqazo wegugurawundi ezabelweni zemathebeleni lenkabazwe ilizwe leZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. Amasosha kahulumende abulala abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ngumbhuqazwe lo. Omunye wabasola kakhulu okusanda kwenzakala eHarare ngumnumzana David Nkomo othi kuyamangalisa ukuthi uhulumende osehlale embusweni okwesikhathi eside kangaka usebenzisa ibutho ukuthi abulale abantu abangenacala.
Lokhu asonto yokuqala kusenzakala mfowethu ngo-1983 iZanu yabaqeda abafowethu emathebeleleni. Kuyinto ezosiza ukuthi uhulumende sengaze abe lolaka lokuthi abulale abantu bakhe.
lokho kugcizelwe ngumnumzana iPhethule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaph othi kumele uhulumende ahlolisise okwehlele abantu abadujwa ngamapholisa njalo lokuthi ibutho leli lalingaphansi kukabani.
Ithi akube le investigation ma kube le command lapse kusho ukuthi ucommander in chief is not fit ukuthi ebe lokhu ephethe isikhundla leso njengopresident. Kusho ukuthi sethathelwe amandla over amasoja okuyingozi kakhulu ebantwini beZimbabwe.
Umnumzana nangakho ufisa ukuthi udaba lolu luphendlwe ngabantu abazimeleyo ukwenzela ukuthi kuvele egcekeni ukuthi ngubani watshela ibutho ukuthi lingenele emgwaqweni libulale abantu. Umnumzana Kenneth Moyo uthi la ngamazi omuntu nje odinga ukuthakazelwa nguZulu njengoba ukhanya ngani ukhala ngelihlo elilodwa.
Loba nje esenza izithembiso zokuthi uzenza loba yini esemandleni akhe ukuze akulungisise uyaphosisa nje. Lokhu sakubona ku-Simplicious Chihambakwe ku-Ground Commission eyasungulwayo kodwa kayisazange yaphenduka ukuze yazise uZulu ngalokho eyakutholayo okusho ukuthi kakulanto azayenza umnangagwa.
Ongunobhala wabasakhulayo kubandla leZANU-PF umnumzana Munashe Mduta uthi okwenzakala ekupheleni kokhetho kubalela indaba ezadingisiswa njalo awuqondanga ukuthi lezi zinto zikhulunywe zingakadingisiswa.
Okuningi nje okwenzakalayo especially mhlaka 1 August lokunye nje okuningi yizinto ezenzakala emhlabeni sikwazi ukuthi izinto ezitholakalayo kodwa ngeke ngakhuluma kakhulu ngakho ngoba upresident yena upresident Mnangagwa sikhulumile ukuthi as soon after his inauguration uza set up i-commission ezakhangela into lezi ukuthi bebone sisi ubedingisise ukuthi kuyinokwenzakalayo ngoba nowayenzani ngoba noyenzi. So we cannot comment on izinto ezingakadingisiswa i-commission le eza set up ngupresident. And then also indaba zehamba kwe i-commission we cannot talk about it now. Upresident asikhulumeni ngakho upresident se inaugurated.
Amazwi achineyo athi kuyayangisa okwenzakala eHarare lapho ibutho elilokho likhona emphakathini. Kumele sithu 7 seHarare ngu-Gibson Pepe.
Silokhu sikudaba olufanayo. Iningi labantu ezansi emandebeleni lithi ukubulawa kwabantu bethutshulwa esigodlweni kubethusele njalo kwabakhumbuza isikhathi sombhuqazo wegukurawundi. Walbert Ncube usiba lolu daba.
Ngolwesibili iZimbabwe izananza usuku lwabezomvikelo lwe-Defence Forces Day kodwa lonyaka luza ngesikhathi uZulu ekhonona ngokuziphatha kwebutho eladubula abantu abayisikhombisa bafa ababetshengisela esigodlweni eHarare bekhonona ngempumela yokhetho. Iningi labantu esabelweni sezansi emandebeleni lithi ukubulawa kwabantu kusetshenziswa imbhobho kubathiye bethithibele njalo kubakhumbuza isikhathi sombhuqazo wegukurawundi lapho abantu ababulawa khona kabuhlungu. UNkosazana Juliet Kiwani, umqondisi wenhlanganiso esebenzelana labomama bemaphandleni e-Women's Development Association of Zimbabwe, uthi inyathelo lebutho lijiye izakhamizi zithithibele.
Besingakhangelelanga ukuthi lolu khetho kungaba lomphefumulo otshabalalayo, kungaba legazi elichithekayo ngesikhathi sombuso kaMgabe. Sike sakubona lokhu ikakhulu ngapha kwele Mandebeleni. Nxa besesizwa sikubona kuma-TV kuyesabeka kusikhumbuza into emangalisayo esabeka esake sayibona abantu bathithibele ngalokho.
Amazwi akhagcizelelwe ngumnumzana eKemoyo isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi emandebeleni othi bekungadingakali ukuthi ibutho lisebenzise imbhobho.
Nxa ngakukhumbuza ukuthi uChiwenga nguye obe ngucommander 1 brigade, uMnangagwa nguye obe nguminister of state and security, abayibo ababe responsible ngedeployment ye-5 brigade khonapha. Ukudubula abantu bebaleka ubadubula ngemuva bekungela kulwa between abantu lamapholisa ukuthi leyo aningenele njani ifohlela ishiya amapholisa. Angibonanga isizathu sayo sokuthi i-army ijinisele amandla ayo kangakana.
UNkosazana Nokuthula Mahuba isakhamuzi seGwanda uthi uZulu akumelanga ethesi ibutho icala ngoba livele lisebenza ngokuthunywa. Uthi kumele kudingwe owathi ibutho lingene emgwaqweni lidubula abantu.
And the command is from the commander, so isenzo samasotsha leso sibe sibi kakhulu, but kumele sinanzelele ukuthi umuntu omubi kakhulu olecala kakhulu is the one okhomandile but ekunje asange sikubone uhle kwakhomba ukuthi kule ndaba bekumele ukuthi babe silenced bengakhulumi ngalokho ngempumelelo yokhetho ebisiyenzakile indaba kamele idle okhomanda kadingakale aziwe
umnumzana Patriotic Ndlovu esingesezakhamuzi zeGwanda uthi ukudutshulwa kwabantu libutho kubisela muva imizamo kahulumende yokukhumisana umlotha lozulu wakuleli
amanxeba lokhu evuselelwe thunuka esikubalekayo leso sikukhalela ukuthi abantu baxoliswe abantu kuphume konke kuzinhlupho le ezikhona ngombuso wobudlwangudlwangu lokubulawa kwabantu kodwa kusaqhubeka phela pho-ke kuxolwa kanjani i-peace and reconciliation yakhona iqhutshwa njani mbona ngani liphutha elikhulu kakhulu elingatshengisiwo ukuthi uhulumende lo utshintshile
umongameli Emmerson Mnangagwa ukhulumile phambilini ukuthi uzasungula ikomishini ezimeleyo ezadingisisa okwenzakale eHarare umnumzana Edgar Ncube Simbuke eGwanda uthi sesemningi imibuzo ezafuna impendulo
ukuthi ovele nguye owanika amasosha lelo gunya ngubani ngoba esikhangelele ukuthi nguye ukomanda wamasosha laye ubuza umbuzo ofanayo ukuthi ngubani pho nasesibuza ukuthi kanti manje ngubani nxa amasosha esengadubula ebulala abantu ngoba thina esikwaziyo njengabahlali belizwe leZimbabwe ukuthi amasosha ngabantu bokuvikela abantu hayi abantu bokulimaza abantu pho sesiyaphephelaphi nxa labo kumele basivikela kuye basebesiqeda
ibutho lakuleli lajabulelwa ngabaningi nyakeni ngolwezi ngesikhathi lisuswa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni kodwa kwamanje uZulu likhomba ngeminwe elethesa umlando wokubulala abantu kungelasizathu ngimele istudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le yi-Studio 7 nesakaza eZimbabwe sizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Omunye wabanqotshwe kukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa kwele Zimbabwe uthi akulasizathu esingamenza ukuthi ahambise udaba lolu lukamongameli emthethwandaba njengalokhu okwenziwe ngumanyano we-MTC Alliance okuningi esikuzweni kudaba esilothulelwe nguMavis Gama.
Umnumzana Joseph Makamba Busha, umkhokheli webandla le-Free Zim Congress, uthi loba ukhetho lwaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo kaluzange luqhutshwe kahle. Wethule lokhu emhlanganweni awenzele intatheli izindaba eHarare lapho aveze khona ukuthi wehluleka unqoba ukhetho lolu ngenxa yokuswela imali yokukhankasa. Uthi wehluleka ukuthola imali emabhanga ukwenzela ukuthi ayisebenzise kungakenziwa ukhetho.
If we had enough money to be able to take whatever little we had in our bags, we could have campaigned effectively.
Ngabe kuthiwa sasile mali sifanelisa uthatha yona leyo endutshwana ebingeyethu emabhanga sasizokhankasela ngokwaneleyo.
Omunye wakhe umnumzana Ronald Ndlovu owancintisa kukhetho lokudinga amalunga edala lephalamende esigabeni seBybridge West uthi laye wehluleka ukhankasa ngoba wayengenelisi uthatha imali emabhanga.
Akulalapho engangani ngalusola khona ukuthi umthetho lwalolu mnyaka nale minyaka le edlulileyo hayi lolubelo phambili sibelubelo kabelo kahle ngeke ngasolo kungakho ka ngathi inkatazo ebe khona njengokutsho okwe kwatsho umlonga ngameli ukuthi we have no access to ama resources particularly finance.
Unkosazana Rabelisani Ngwenya ongunobhala jikelele webandla leli esigabeni seByBridge ngomunye wabakhulume emhlanganweni lo.
Into engani sihluphile thina njengefizimu indaba yama resources. Ama resources njengoba lizulu president udla ekhulumile ama resources imali bezingaphumi kuhle emabank. So ukhetho lwezulu lama hiccups here and there.
Umnumzana Crispin Tavura isikhulumeli sebandla leli uthi luhambe kahle ukhetho lwalonyaka njengoba bekungeladlakela.
Imali ibingatholakali kuma bank. So abanye abatholanga imali kuhle ngoba kube kutholakala ama $20, ama $30. So njengebandla le-Frizim kube kungala mali ekukhambeni. Amanye amabandla babethola especially ibandla elibusayo imali babeyithola sebelithula sibe singayitholi.
Baningi abethule imbono yabo emhlanganeni lo abagoqela intatheli zindaba umnumzana Njabulo Ncube.
Wethusa ukuthi uthole i-presidential candidate isitsho ukuthi elekhini be-free and fair kodwa abantu bebekhuluma ukuthi khona izigi even ekuqaleni ilama problems i-voters role was incomplete ukwethuselwa kwabantu emakhaya.
Uncube uthe inkulumo yabe-free zim yokuthi benza ngcono kulamanye amabandla aphikisayo kulolu khetho iyamethusa.
Lokho kuyamangalisa ngoba ngabe kutshengisela ukuthi khona ngabe kuliqinisa ukuthi khona ngabanye bakhona abafonywa izalo ukuthi belegitimize ukhetho lolu.
Ikhomishini yezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission yathi umongameli Emmerson Mnangagwa wangoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-MDC Alliance uyakuphikisa lokhu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ngesibaleke incwadi zenu khona manje ukuthi libhala lisithini kuFacebook yesindebeleni VOA Ndebele. Kulontungameli Ncube osiphenduleyo lapha besibuza ukuthi pho kumele kwenziweni ngodaba lolu olwe-MDC Alliance osebenzisa ndaba kumbe ulubona njani udaba lolu. Uyabhala-ke lapha ukuthi mina ngifuna ukuthi umthetho ungathathi hlangothi nxa ukuthi izekhi yawona kumele ithonisiswe njalo kumelanga ukuthiwa kumbe lokhu ngokwezanu kumbe kwe-MDC kumele kube ngolelizwe lonke. Kuzobuya-ke uvikela Golide layo ukuthi ya i-MDC kumele inikwe okumele ikuthole. Kuzobuya njalo uZenzo Juma uthi bazoyikhota imbenge yomile. Kuzobuya labanye futhi ababhalayo unathi sikhali lauthi ye siyabona ukuthi kulabantu abaningi ababukela udaba lolu so sizabona ukuthi kuzahamba njani. Then kuzobuya-ke uhloniphani Mlilo ukuthi mina yikuthi ingqondo yami ikhaliphile okudlula abantu abaningi abezimbabwe. Uthamiza ngeke anqobe kudaba lolu izanu PF phela siyazi ukuthi benjani so uchitha isikhathi. Sithumeze phela sitshele ukuthi ukubona njani konke lokhu udaba lokhetho nokunye okuthiyeneyo. So ke mbonazani isikhathi sethu singazani sesidliwe ngumangoyi so singakehlukani-ke izulukandaba uthani mbale khonokho-ke ongani silakho okuncane kodwa-ke uthi sithi cha umsakazo kancane sibele sizwele ukuthi kutshayani nxa sesitshaya-ke ezomusic. Ye kukhanya ngazani isikhathi sethu sesiphelile ngitshelwa uproducer wami lapho ukuthi hayi isikhathi sesiphelile so singakehlukani ngothi zingikhangele ezinye iy'ndaba ebesikhokhela namhlanje. Ibandla lezanu PF likhangelelwe ukuthi liza kuya emthethwandaba lamuhla uyaphikisa udaba lokuvimba umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi athathe isikhundla sikamongameli. Ilizwe leZimbabwe linanza usuku lwamaqhawe ngesikhathi abantu abaningi besithi bayadubeka okumangalisayo. Abantu abaningi bathiko ibutho lenza okungavunyelwayo emthethweni lize libulala abantu. Sikuba lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje olivalisayo onkipstube.